Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ukuthatha leli thuba lokuthi ngibonge uJonga Kantemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 19 Nkwenkwezi 2023 ngu-Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Okunengo okumaphathelene lesekelo sombuso lesi kuqhubekele phambili ku-implementwa ikakhulu indaba esingekho kujabula ngayo kakhulu yindaba le eye-devolution. I-devolution isalele emuva sifisa ukuthini abantu bazibuse ngezigaba ngezigaba.
Ele Zimbabwe linanza iminyaka elishumi yokulotshwa kutsha kwesisekelo sombuso. Abasilobayo besithi uZulu kumele asisebenzise ngokugcweleyo ukuze amalungelo oluntu alondolozwe.
Kuningi okumele sikwenze ukuthi intathele izindaba zethu zibe ngezivikelekileyo kulolu hlalo. Okwakhathesi sesikhulumisana lamabandla ezombangazo ukuthi labo bazinikele ukuthi hayi intathele izindaba aziyi kuhlukunyezwa.
Intathele izindaba zigala ngokuhlutshwa lokuhlukunyezwa ngezikhathi zokhetho. Uhulumende weZimbabwe yena isithi umatatasa ukulungisisa inhlupho ezibhekane lentathele izindaba ukuze zisebenze zikhululekile. Abenhlanganiso yeNew Apostolic Church Relief Organization basungule uhlelo lokuholisa izakhamizi zewangi ukudla okwakha umzimba. Zonke lezi ndaba leziningi lizo zizwa kulo msakazo. Ele Zimbabwe linanza iminyaka elishumi yokulotshwa kutsha kwesekelo sombuso welizwe. Abasilobayo besithi uZulu kumele asisebenzise ngokugcweleyo ukuze amalungelo oluntu alondolozwe. Abanye njalo ngabakhuthaza ukuthi kumele isekelo sombuso sifundiswe ezikolo ukuze abantwana basijwayele besesebancane. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba.
Lokhu kuphume emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition owenzelwe eHarare, lapho okukhulume khona omnumzana Douglas Monzora loPho Mangwana, bona ababengabagcini sihlalo bekomiti yephalamende eyalawula ukulotshwa kwesisekelo sombuso lesi ngomnyaka ka-2013 e-Constitutional Parliamentary Committee, COPAC. UMonzora loMangwana bathi isisekelo lesi sinikeza uZulu amandla phansi wesigaba samalungelo oluntu loba i-Bill of Rights, njalo nxa uqathaniswa namanye amazwe isisekelo sombuso weZimbabwe singcono kakhulu, kodwa okufunakala ukuba sifundise uZulu wonke okugoqela lezikolo. Ummeli weMazoe North edayile ephalamende umnumzana Fortune Chasi ngobunye wabakhuthaza ukufundiswa kwesisekelo sombuso ezikolo.
Bona kuqakathekile kakhulu ukuthi indaba ye-constitution ne-constitutionalism ukuthi siqalise ukufundisa abantwana besabancane e-creche ive la ku-grade 1. Abantwana babekwazi ukuthi i-constitution ithoni, amalungelo abo ami kanjani.
Ummeli weWange Central umnumzana Daniel Molokeli uthi kuyajabulisa ukuba ilizwe lilesisekelo sombuso esenziwa nguZulu weZimbabwe sithi kumele isisekelo lesi silandelwe.
Okunengi okumaphathelene lesisekelo sombuso lesi kuqhubekele phambili ku-implementwa, ikakhulu indaba esingekho ujabula ngayo kakhulu yindaba le eye-devolution. I-devolution isalele emuva sifisa ukuthini abantu bazibuse ngezigaba ngezigaba.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Witness Dube owebandla le-MTCT, yena othi kumele uhulumende aqale ukulandela isisekelo lanxa eminye imithetho ingakalolongwa ukuba ihambelane laso.
Khonoko ikakhulu kuyatshengisa ukuthi hatshi asikafiki ama-local authorities lokhe ephiwa amandla nguminista ukuthi akwanise ukusebenza, okuyinto i-constitution engakuvumiyo.
Obemele uhulumende kulumbuthano unkosikazi Ntando Hlabangana Uthe ukulumende uzimisele ukulandela isisekelo esithi uphakathi komsebenzi wokuba imithetho yonke ihambelane lesisekelo sombuso.
The Ministry of Justice, who is the coordinator of the alignment process.
Phakathi komsebenzi ukwenza ukuba imithetho ihambelane lesisekelo sombuso, loba nje ugatsha lwethu luyilo olwenza lokhu, ingatsha zaleyo mithetho yizo eziqala uhlelo lolu.
Isisekelo sombuso saqala ukusebenza ngonkwenkwezi ngomnyaka ka-2013, kodwa okumangalisa abaningi kuba sesigugulwe kabili sinikeza umongameli amandla okukhetha umahluli omkhulu womthethwandaba waphezulu nabalandeli bakhe. Kulokuthi lokhu kwenziwe lidale lephalamende. Abanye bathi loba nje ilizwe lesisekelo esisha ukuqakathekileyo ukuba uhulumende usebenzisa njani hatshi ukuba sile mthetho emisha loba hatshi kule mthetho efika amakhulu amathathu 300 okumele ilolongwe ukuze ihambelane lalokho okumunyethwe yisisekelo sombuso welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimnondolozi Ndlovu.
Uhulumende weZimbabwe uthi uMatasatasa ukulungisisa inhlupho yezibhekane lentatheli izindaba ukuze zisebenze zikhululekile. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu lokudinga inkokheli yelizwe ethi amakansela, amalunga edale lephalamende kanye lomongameli oluqhutshwa lonyaka. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuvezwe ngumsekeli kamphathintambo wezokwethulwa kwemibiko uKindness Baraza emhlanganweni obuqoqwe ngabemisa Zimbabwe wokubonisana ngamalungiselelo entatheli izindaba emsebenzini wazo ngesikhathi sokhetho olukhulu lwalonyaka. UBaraza uxwayise intatheli izindaba ukuba zisebenze zilandela umthetho njalo zingaze zaya lapho ezinganxuswanga khona.
Musazifosela kwenda kwamsindadiwe.
Lingayi lapho elinganxuswanga khona.
Unobhala jikelele wenhlanganiso entatheli izindaba eyeZimbabwe Union of Journalists uPerfect Hlongwane uveze ukukhathazeka ngamazwi kaParadza ukuthi intatheli izindaba kumele ziye emkhosini lapho eziyabe zinxuswe khona kuphela.
Phela thina sinxuswa isekelo sombuso, yiso esisinxusayo njengentatheli. Ngoba phela khumbula ukuthi sililihlo, siyindlebe njalo yomphakathi. Ngakho ke konke lokho kwenzakalayo kufanele ukuthi sazise umphakathi. Kodwa siyazi thina ukuthi nxa sikhuluma ngalokho esingathi thina ngesingisi private function, siyakwazi ukuthi kuminjani. Kodwa amalunga wonke asemahofisini esingathi thina ngamahofisi omphakathi, public, kufanele ukuthi sazi phela ukuthi kwenzakalani. Ngoba kaninginingi basebenzisa imali zomphakathi ukuthi benze lezi nhlelo.
Esekhuluma ngamalungiselelo okhetho olukhulu lwalonyaka lokuvikeleka kwazo, uHlongwane uthi usasekhona umsebenzi kulolo hlangothi.
Kuningi okumele sikwenze ukuthi intatheli izindaba zethu zibe ngezivikelekileyo kulolo dlame. Okwakhathesi sesikhulumisana lamabandla ezombangazwe ukuthi labo bazinikele ukuthi hayi, intatheli izindaba aziyi kuhlukunyezwa.
Enye intatheli izindaba ebikulo mhlangano uLeopold Munende uchasisa ngenkinga eziningi ezibhekane lentatheli izindaba.
Ukufuze kube lethwa yi-National Employment Council ehle ikhulume ikwenze kube segcekeni ukuthi intatheli izindaba zihola imali engakanani, azivunyelwa ukuhola imali ephansi kwengakanani.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ulandisa ngamalungiselelo asebewenzile.
Ngiyathanda ukutshela uZulu ukuthi uBlesk Committee jikelele wamapholisa uCommissioner General Matanga usefake i-committee esithina Zimbabwe Republic Police 2023 Harmonized Relations Committee. I-committee leyo bazabhoda elizweni lonke bekhuluma lama-police commanders ukuthi basebenze kuhle lesithetheli izindaba. Kungaba le problem sonke sihlale phansi sikulume. So cela kakhulu isithetheli izindaba lama-political parties ukuthi bahlangane bakhulume le-committee leyo.
Esinye isiphathamandla seZimbabwe Media Commission uMnumzana Academy Chinamora uthi lanxa kule nkinga eziningi ezifana lokuswelakala kwempahla yokusebenzisa, babona sengathi intatheli izindaba zilungiselele kuhle ukuloba ngokhetho lwalonyaka. UMnumzana Chinamora uphinde wathi kusukela kukhetho luka-2013 kuze kube khathesi sekulamaphephandaba, imisakazo, omabonakude kanye lamaphephandaba ebulenjini be-intanethi. Wonke amabandla azaphatheka kukhetho azothola ithuba lokuzikhankasela kumbe ukuxoxa indaba zawo. Kodwa abanye abalwela amalungelo oluntu
kanye labamabandla aphikisayo bathi imithetho efana le-Data Protection Act kanye le-Freedom of Information Act ingumgoqo emsebenzini wentatheli zindaba. Umhlangano walamhla owenzelwe ewetheleni yeMonomotapa eHarare ungenwe ngabameli bamabandla ezombusazwe agoqela iZANU-PF, Citizens Coalition for Change labe-MDCT. Abaphephetha izindaba labo bebekhona emhlanganweni lo kanye labasesipholiseni lababona ngokubhaliswa kwazo intatheli zindaba abeZimbabwe Media Commission. Ngakolunye udaba olufanayo, lamhla kobulawayo inhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum ibambisane leVoluntary Media Council of Zimbabwe bebexoxa ngokhetho oluzayo luka-2023 kanye labahleli mayelana lokuziphatha kwentatheli zindaba kanye lokhetho lemithetho yentatheli zindaba njengoba intatheli zindaba zidlala indima eqakathekileyo ezinhlelweni zokhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abasakhulayo abesifazane baseZimbabwe bebethe gwaqa emhlanganeni wayizolo kukhulumisana kabanzi la ngokucebisana ngokuphatheka kwabo kwezombusazwe. Abasakhulayo labakhubazekileyo kulungiselela ukhetho olukhulu lwalonyaka. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Umhlangano owenzelwe eBulawayo Club uqoqwe ngabenhlanganiso ePlan International imanyene leWomen Institute of Leadership Development leBulawayo Vendors and Traders Association kuvele ukuba iningi labesifazana bakhala ngokuthi sebenanzelele ukuthi ukhetho lwalonyaka soluhle lwabavalela phandle ngemigoqo esivele yabakhona efana lokuthi imali ezifunakalayo ukubhalisa ukuncintisa lezokukhankasa kusobala kibo ukuthi abasoze bazenelise. Omunye osakhula wabesifazana ophatheka kwezombusazwe unkosazana Jacqueline Ndlovu uthi okwamanje ezweni akukavundi ukuba omama bangene kwezombusazwe kodwa abaqinise bengayekeli.
Njengomama osamutsha ngilezikhangelelo ezithile ukuthi lami ngikwanise ukuphatheka kulolu khetho. Olokuqala kwakhona ngikhangelele yona udaba lwama-nomination fees. Udaba lwama-nomination fees lulusungulwa luhlabayo kumbe singakuthi ngameva ekuphathekeni kwabomama kwezokumbusazwe.
Unkosazana Sukoluhle Mhlanga okhubazekileyo uthi ulwazi mayelana lokhetho aluhambisani lesimo sabakhubazekileyo.
Inhlupho esihlangana lazo njengabantu abakhubazekileyo nxa kusiya endaweni zokuvota lezi ukuthi i-information ephiwayo information mayelana nendaba zokuvota.
Unkosikazi Nokuthula Dube osuka ePlumtree uthi bakhangelelwa phansi kwezombusazwe eZimbabwe.
Omama bakhangelelwa phansi, abanye bahlukunyezwa entweni ababefuna ukuthi bazenze abangobaba. Njengakhathi esuku nje kumele kube lezimali eziphumayo ukuthi bekuthi nomama kasilazo kodwa obaba bayakwazi ukuzithola.
Umnumzana Witness Dube webandla le-MDC uthi ilizwe alikalungeli ukuba lokhetho olukhululekileyo.
Yikho ndibona nje sihambise udaba lwe-delimitation e-constitutional court. I-constitutional court yafika yangalubambi.
Osakhula webandla leZANU-PF obona ngezokukhutshwa kwemibiko umnumzana Addington Bofu uthi ibandla lakhe selilungele ukungena kukhetho.
And also in terms of favoring of the ruling party, I don't see where we are favored.
Ukhetho lomnyaka ka-2018, abe-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC bethula umbiko othi abesifazana abangaba yisilinganiso sokulitshumi lanhlanu ekhulwini 15% yibo abenelisa ukuncintisa kukhetho. Inkuthazo yamazwe omhlaba e-United Nations kanye leyomanyano wamazwe abensundu e-African Union aphuma lezibopho zokuthi amazwe wonke kumele akhuthalele ukuthi abesifazana babe yingxenye yekhulu eze 50-50. So kusele inyanga ezimbili ezizayo ukuthi kuqhutshwe ukhetho lwalonyaka. Ingcweti ezicubungula ezombusazwe lamalungelo abesifazana zithi sokusobala ukuthi kukhetho lwalonyaka leli nani lizakwehla okwamagama. Ngoba abasakhulayo abesifazana labantu abakhubazekileyo bakhala ngemigoqo evele isibavimbela phandle lanxa belesifiso sokungena kwezombusazwe. Limigoqo igoqela ukuswelakala kwemali edingekayo ukuba umuntu abhalise ukuncintisa kanye lokukhankasa udlakela oluqondiswe kwabesifazana, ukuhlukuluzwa ngokuhlambazwa lokunye. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso eNew Apostolic Church Relief Organization basungule uhlelo lokwabela izakhamizi zewangi ukudla okwakha umzimba ngemva kokunanzelela ukuba iningi labantu emangweni lo libhekane lendlala enkulu ebangelwa ikwehla kwesivuno eminyakeni edluleyo. Lesi simo sendlala sibikwa zidalwa yikungasani kuhle kwezulu ngenxa yakuguquka komkhathi kanye lodubo lokudlelwa izilimo zinyamazana zendle osukuvamile ezabeleni eziningi zelizwe. Unokuthi abadlamini usethulela loludaba eseVictoria Falls.
Esethula loluhlelo ebandleni lokholo eleNew Apostolic Church lamuhla, umnumzana Frederick Mafira uveze ukuba usizo lokudla kwelambazi leli luzakwabelwa abantu abangabazinkulungwane ezingamakhulu amane lengxenye ngenyanga eVictoria Falls laseziqintini eziseduzane laleli dolobho ezemaphandleni. Uqhubeke echasisa ukuthi kuyini sibisibili okwabafuqayo ukuba basungule loluhlelo ngemva kokuhlangana lomama owayesithi abantu bakhe badla ilatsha nxa beza kuya esikolo lakho mhlazana likhona.
Asesithi umntwana uyahamba esikolo kwesikhathi bengadli isithwala santambama, singasala yiso asithwalayo ehambela sesikolo. Kodwa nxa singasalanga uhamba esikolo engathwalanga lutho, ebese siyacela ukudla kwabanye abantwana besikolo bemncedise. Sasesibona ukuthi kufanele ukuthi siyisize ngeporridge leyi. Sasesibabiza saba lomhlangano, sasesithi abafundisi umsebenzi wawo ngokuthi bekhangela abantu abaswelayo emachurch abo, abantu abagogekileyo, abakhulileyo, abantu abangezwa kuhle emzimbeni, yibo abantu esibafunayo ukuthi sibancedise phakathi kohlelo lolo.
Umfundisi Moses Chiphatsa owebandla le-Apostolic Faith Mission emangweni weLupinyo ngomunye obeze ukuzoholela ibandla lakhe.
Uhlupho olukhona ikakhulu ngolwendlala, ngoba indawo yethu ngendaba ye-climate change abantu abavuni okude kungabaphilisa, njalo bengazi befuna okuncane abangathola khona lokho okuncane okuyabe kukhona kule problem yezinyamazana. Ziyabuya zidla amabele abantu bethole izinto ezilutshwane.
Unkosikazi Margaret Ngunda osebenzela kulesi sabelo phansi kohlangothi lwe-social welfare uthi uhlupho oluvame kakhulu ngolokusweleka kwempuphu kulabo abampofu, abagulayo labakhubazekileyo.
Into kakhulu abaziswelayo uyathola ukuthi uyabe engenampuphu, omunye umntwana uyabe enjani, swele ukudla even esiye esikolo.
Uhulumende weMelika ngaphansi kwenhlelo ze-USAID kuphenyo abalwenzayo olweZimbabwe Food Security Desk Research, Matabeleland North Province, babika ukuba inengi kalitholi ukudla okwakha umzimba okufana lendumba, amaqanda kanye lenyama. Lokhu kwagcizelelwa njalo ngabeZimbabwe Vulnerability Assessment abathola impumela ethi sabelo lesinjalo silensane eziningi ezingakhuli kuhle kungenxa yokuswela ukudla okwakha umzimba okungahambelani lokukhangelelwe luhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba olubonwa ngezempilakahle olwe-World Health Organization. Ingqobe yachiyelwa uhulumende ukuba akhangele lesi sabelo ngalabo kunye nabomama abazithweleyo ukuze kwenqatshelwe udubo lokubeletha insana ezingelamzimba owakhekileyo. Abenhlanganiso e-UNICEF babika ukuba eZimbabwe kulabantu abangaba izigidi phose ezithoba minwe mibili 7.7 ababhekane lendlala, njalo udubo lolu lubangelwa yisimo somnotho lesivuno esiphansi esidwala ekungani kuhle kwezulu ngenxa yokuguquka komkhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, ngingunokuthi abadlamini.
ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokeli yamazwe athuthukileyo omhlaba angamalunga enhlanganiso ye-Group of Seven kumbe G7 egoqela umongameli Joe Biden wele Melika ibithe gwaqa namhlanje emhlanganweni owenzelwe edolobheni eleHiroshima kwele Japan. Lo mhlangano wamalanga amathathu ujonge ukuhlaziya ukusabalala emazweni wonke womhlaba okwenziwa ngele China kanye lokulwisana okukhona phakathi kwele Russia lewe Ukraine. Izigaba ezingumakhelwana zakhonapha kwele Melika ezithi iNew York leNew Jersey zibikwa seziqinisa umkhankaso wazo ukuncintisa ukuthi zithole lazo ithuba lokuqhuba i-final yomdlalo omkhulu wenguqu wamazwe womhlaba i-World Cup final eyomnyaka oka-2026. Izakhamizi zeJangwa eLenyabane kuWard 1 eBulilima East zithi ziphakathi kokuqhuba inhlelo zentuthuko eziningi njalo ezinkulu ngenhloso yokuthi lindawo ibe yiyo ehamba phambili kwezentuthuko emangweni wePlumtree. UThuso Khumalo ukhuluma lezakhamizi zakule indawo ezinye zazo esezisebenza kule South Africa.
Emnyakeni embalwa izakhamizi lezi ziqale ngokwakha iklinika yazo eNyabane. Qede lapho zisungule uhlelo lokwakha idamu lenono. Leli damu selaphela kanti seligcwele phamu amanzi asesetshenziswa izakhamizi lesifuyo. Isakamuza kulumango umnumzana Gretman Khwebo ohlala kusikhathini uthi njengezakhamizi baziqhenya kakhulu ngoba intuthuko yabo le isibaphe umfutho wokwakha amanye amadamu imigwaqo amabholoho lesikolo.
Khangela ukuthi maybe within next 2 years or 3 years or kusiya ku 4 years somewhere there. Lezi zinto eziqhakathe kakhulu amadamu, amaklinika, ama bridges bese sikuqedile. Kada kufika kodwa silama developments ezikolweni futhi. Silenhlangano ezifana nje lezokusponsor abantwana besikolo laphana ngamabhuku khona ukuncedisa iSDC ngezimali enyana ukuthi kuyakho ama block landana. Vele njengakutshe ukuthi especially kithi ngapha under Ward 1 sikhathini. Hayi abantu impela bayazenzela.
Umnumzana Mgwebu uthi izakhamizi yizo ezikhipha imali entuthuko le kanye lezinto zokusebenzisa kanti njalo yizo eziza zizokwenza imisebenzi mathupha. Esinye sakhamuzi sale indawo umnumzana Enoch Ncube uthi sebesungule uhlelo lokucenda umgwaqo ovelela koshila udabula ebhukwini likamahlambana uze uyechaphela eNyabane.
Siyacenta ngoba amakhona semabi izihlahla sezisemgwaqweni uyaqaba ukuchaya inkomo loba umuntu loba imoto azichayana. So ngabo lwesine sihlangana ngabo 8 ekseni siyachayisa abo 10 11 ngolwesibili ngabo 8 ekseni sihlangana edamu lika Terekita siyasusa izihlahla kwapha siyacenta. Siyacenta ukuthi kuvuleke kungabi lezi sihlahla ngoba idamu lelana lingasidabukela.
Unkosazana Rejoice Moyo ohlala eChangwa phansi kwaSobhuku uMahlambana uthi labo njengabafundi abafunde kulezo ndawo baphakathi kokuthuthukisa isikolo.
Sibe lama donations athuthukisa isikolo saphumelelisa. Kulama donations eThosa community siye sayakha iblock yeclass eclassroom yabantwana sizakhela thina sizakhamuzi and then sabuya sayakha idem lika Nunu siyiproject njalo sibambisene nabazali labo bonke abaphumelelisayo. Manje sifuna ukuyakha ama bridge from Koshila ukhuphuka usenyabani.
Izakhamizi lezi zinxusa bonke abafisa ukuphathisa kule ntuthuko ngemali, amathalakitha, imitshina yokugebha, izamende, insimbi zokuqinisa amabholoho, laloba yini engenza inhlolo zabo zentuthuko lezi ziphumelele zonke. Ngumele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi ubokile. Was a Friday, my
city. Uhlelo Was a Friday lamhlanje silomculi womdumo kaMasikandi, uForward Ncube, yena owaziwa njalo ngegama lokuthi Mlindeni Happy Boy. Mlindeni udabuka eKhezi kodwa okwamanje ucula esebenzela ekwele South Africa. Lapha ke uxoxa lo ntongamile inkomo wo Studio 7 ngedlalade lakhe elisha elilesihloko esithi ilifa lezinja.
Msakazi wami angiqale ngokubingelela wena ekhaya kuseKhezi endaweni yaseLuzi indone engiphethe lapha uMalaba kushuthi la emculweni msakazi wami ngifike 2018 la ebengihamba khona namaqembu amabili iqembu lezingqabutho neqembu lamashama kwathi 2022 ngoDisemba ngavula elami iqembu engizibiza khona ngomlindeni Happy Boy la engenze khona iEP lengoma ezingu-4 ngaphakathi eUS asekhona namanje engisayiphusha.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngaba nje kuzo zonke indawo eyidayisa umculo la online ziyatholakala iy'ngoma zami. Kubese ukuthi abafuna ama-CD bengaxhumana nami ngiyatholakala kuFacebook Mlindeni Happy Boy Music ipage lami lelo. Bese ngithi inamba yami engitholakala kuyo eka WhatsApp noma ungifonela ithi 062 260 0609. Ngise-South Africa ikhona la engibambabamba khona nami.
Ubachiyela wapha mazwi abalandeli?
Bani bakithi, siyayidinga kakhulu isapoti yenu, ibaluleke kakhulu kithi. Siyacela impela nisibonise uthando lwenu, nisisapote. Sicela iy'ngoma zethu nizidlale laphana ku-YouTube, nisubscribe ukuze sikhule siye phambili. Ngicele futhi nabahleli bemcimbi noma ngithi kuyo wonke umuntu nje mhlawumbe oye enza imicimbi ukubana bengasikhohlwa. Ngibe ngicele nabasakazi lapha kuma radio station ukubana bengasikhohlwa futhi iy'ngoma zethu bezidlale lapha emsakazweni. Ngiyabonga msakazi wami.
Thembali ukhosile umculo kaMlindeni Happy Boy lapha ke ocula umculo kaMasikandi. Lingakhohlwa ke ukubana ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwethu sikhangela amalungiselelo okhetho lwalonyaka. Sigxile ekuhlaziyeni ukuthi inhlangothi zempilo ezijiyeneyo sezilungele na ukuqhutshwa kwalolu khetho okugoqela le ntatheli zindaba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lelisayo, uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.